Nanzi inhloko zezindaba zangomvulo mhla ka 19 ngomfumfu 2015 ozifundayo ngontungameli Nkomo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko sekhudaze amabhanga ukuthi ehlise imali ehlawulwa ngosomabhizimusi nxa bethe baboleka imali emizameni yokuthuthukisa amabhizimusi amancane. Abaphatheke kwezempilakahle bathi ukuqonga kwenani labasakhulayo abasesikolo abadinga ukwelatshwa imikhuhlane yengulamakhwa ezibhedlela kukhomba ukuthi ilizwe lilakho ukubhekana lodubo lokumemetheka kutsha kokuthelelwana kwegciwane lengculaza obesokunganeno. Lamhla sisungula ihlandla lokuxoxisana labakhokheli bamabandla ezombusazwe esizalethulela lona iviki yonke. Umqalisi ziba ngumnumzana Norris Moyo owebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosazana Barbara Nyagomo ohlala kweleBhilithane.
Thina njenge-PBZ okwamanje thina we are willing ukuthi sisebenzisane nalo onombono efana nayethu.
Kwezemidlalo iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe liqembu lakuqala emdlalweni wenguqu eZimbabwe ukuphumelela ukuyadlala kumidlalo yama-Olympics ngemva kokunqoba ele Cameroon ngesonto. Ngakolunye uhlangothi iqembu labesilisa lalo linqobe ele Lesotho nge-3-0 enkundleni yeBaba Fields koBulawayo. Okuyimpumela ethuthukise amathuba alo okuyadlala kumidlalo ye-African Nations Championships kwele Rwanda ekupheleni komnyaka. Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukuphumelela kwamaqembu omabili amela ilizwe emdlalweni wenguqu elabesifazana elama-Mighty Warriors lelama-Warriors. Lithiya indlebe kumsakazo we-Studio 7 kuqala ngehola lesikhombisa ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe ku-4930 la ku-5940 lo 15460 shortwave.